Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Namukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 10 kuNcwabakazi 2020 usithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Abantu bayakhuthazwa ukuthi bahlale ezindlini uma kungela sizathu esibalulekileyo ukuthi umuntu aphume phandle. Uma kulento eyenza ukuthi udinge ukuthi aphume phandle, kufanele ukuthi umuntu wonke afake imali.
Sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4649 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Ingcwethi zezempilakahle zisithi ukusilela kolwazi ebantwini ngengozi yegcikwane leli yikho osokubangela ukuqansa kwaleli nani. Uzulu weZimbabwe namhlanje unanze usuku lamaqhawe ele Heroes Day okwakuqala selokho wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe wabhubhayo. Abalwela amalungelo amantombazana labesifazana bathi uhlelo lwe-COVID-19 lockdown eZimbabwe soludala inhlupho kunhlelo zokufundisa amalunga ngamalungelo abo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Isigaba seManicaland silahlekelwe ngabantu ababili izolo nge-COVID-19, omunye ofele esibhedlela, omunye watshonela ngekhaya. Lokhu sokukhweze inani lasebebulewe yilo mkhuhlane kwaba likhulu lane, i-104. Okwamanje, sebezinkulungwane phose ezinhlanu, 4649, asebefunyenwe bele-COVID-19 eZimbabwe, asebehloliwe ukuba baligcikwane leli loba hatshi. Lokhu laqhamukayo elizweni ngombimbitho lonyaka. Sebezinkulungwane ezidlula ezilikhulu 149,748 emazweni awezwekazi le-Afrika asebetholakale belegcikwane leli sebesedlula isigidi 1,047,218 labulala inkulungwane ezidlula ezingamachumi amabili lantathu 23,253 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Abekolisheni le-John Hopkins University babika ukuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezingamachumi amabili 19,895,082 abafunyenwe bele-COVID-19 yabulala inkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa 731,864. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukusilela kolwazi ebantwini ngengozi ye-COVID-19 ngokunye osokusenza inani labatholakala belalo bengalambali yokuya kwamanye amazwe liqanse eZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inani labatholakala bele-COVID-19 bengazange bethekelela kungaba kwamanye amazwe loba lapho elibhahe khona liqhubeka liqonga osekudida ingqondo yabanengi. Ingcwethi zezempilakahle zicebisa uZulu ukuba alandele iziqondiso ezabekwa nguhulumende elandela ezabekwa la inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-World Health Organization. UDokotela Xolani Ndlovu ngenye yalezingcwethi okhuthaza ukuqakatheka kokuzivikela.
Abantu bayakhuthazwa ukuthi bahlale ezindlini uma kungela sizathu esibalulekileyo ukuthi umuntu aphume phandle. Uma kulento eyenza ukuthi udinge ukuthi aphume phandle, kufanele ukuthi umuntu wonke afake imask. Lokhu kuyinto esemthethweni ongenza ukuthi uboshwe ubhadalisele fine uma ungatholakala ungelayo leyo mask.
Lalawo mamask uDokotela Ndlovu esithi kuqakathekile ukuba agqokwe ngendlela eyiyo eqondileyo.
Njalo nxa ufake imask igqoke ngendlela efanele, ifanele ukuthi ivale amakhala kanye lomlomo. Ungahambi uvule amakhala ngoba ngesikhiwa sithi defeats the whole purpose of using the mask.
UDr. Gary Shaba uthi bakhona abazitshelayo ukuthi bavikelekile lapho begqoke imaski zabo kuphela bengazi ukuba zikhona ezinye indlela eziningi ezingasabalalisa lomkhuhlane.
Esesikunanzelele ukubana amamaski anika abantu igunya elokungani sebevikelele emkhuhlaneni lowo. Nxa sinanzelela lomkhuhlane uyahlala endaweni ezinjengesezivalweni kumbe phezu kwamatafula kumbe uyakwanisa ukuthi uthole nxa omunye ngakhona. ukhwehlele seceleni kwakho. Okwenzakalayo kubana nxa umuntu segqoke imask usezibona evikelekile kakhulu kulowo mkhuhlane, kodwa lokhu kungasiqiniso. Usungawuthola umkhuhlane ngokwenza njani? Ngokubamba, kumbe kungaba kuyitafula, kumbe ukubamba imali, kumbe ukubamba, kumbe zingaba zifoni esisebenzisayo. Ngokunjalo inkuthazo ngeyokuthi imask yodwa kayisiyo evikela umkhuhlane, kodwa okunye okubalisela ukugeza izandla lakho kunjani kuyancedisa.
Ukusilela kwendawo lapho inengi likaZulu elingayahlolwa khona lanxa zingakabi khona izibonelo zokuba umuntu ulayo nalo bahathi i-COVID-19 ibikwa kungenye imbangela yalokho kuqansa kwenani. Osakhulayo waseHarare uStevens Vanda uthi uqakathekile ukuba umuntu wonke ahlolwe azi ukuba ulalo nalo bahathi lelo gciwane.
Mina ngombono wami ngicabanga ukuthi abantu bonke kumele bathestwe i-COVID-19 ukuze sibe le actual number etshengisa ukuthi abantu abahlaselwe ngolu mkhuhlane bangaki eZimbabwe.
Okwamanje abogatsha lukahulumende lwezempilakahle lamanye amankampani amalutshwana avumelekileyo kuyibo abaqhuba lumsebenzi wokuhlola ukuba umuntu ulalo leli gciwane loba hatshi, njalo lokhu kusenziwa kusibanga sokuthi umuntu uselazo izibonelo ezikhomba ukuba kungaba ngeze COVID-19 na. Embikweni awethulele intatheli zindaba kunsukwana yesanda kwedlula ngemva komhlangano wequla labaphathintambo, umphathintambo wezamabhizimusi amancinyane unkosikazi Thembiso Nyoni uveze ukuba isilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini 75% salo msebenzi wokuhlola uZulu igciwane le-COVID-19 kungoqhutshwa nguhulumende ezibhedlela zakhe ezehlukeneyo kulehlekana elihlolwa endaweni zamankampani azimele wodwa ezibhadalelwayo ngedola leMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela eziphakeme.
UZulu weZimbabwe namhlanje unanze usuku lwamaqhawe olwe Heroes Day. Okwakuqala selokho wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe wabhubhayo. Kodwa iningi lithi ilanga leli livele kalitsho lutho ngoba injongo yamaqhawe yokuya empini yokukhulula eleZimbabwe lokho ingakafezwa. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Ilanga lokukhumbula amaqhawe lonyaka kalizange libe lombuthano omkhulu njengemvama ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-COVID-19. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo wokunanzwa leli langa emsakazweni we-ZBC. Umnangagwa uthe uhulumende usenquma ukwakha izithombe zokukhumbula amaqhawe awomvikela wokuqala wamaNdebele afana lenduna uMtshane Khumalo, uMakoni, indlovukazi uLove K Khumalo, uMgandani Dlodlo, uKagubi, uChakiminuka labanye, njengalokho kwenziwa isithombe sikaMbuyane Handa eHarare. Njengenjayelo usole izijezo zomnotho ezafakelwe leZimbabwe ngamazwe aphetheya afana leMelika esithi ziyenza umthwalo wokugcwalisa izifiso zikaZulu benzima.
Commemoration of our National Heroes Day. This occasion
ngesikhathi sinanza ilanga le-Heroes Day, ilanga leli liqakathekile kakhulu embalini yethu njengelizwe. Sikhumbula lokubonga amadoda labomama abazinikelayo ukuthi sithole inkululeko. Namhlanje sinanza leli langa ngesikhathi abantu besihlasela.
Kodwa uZulu usole kakhulu isimo eseZimbabwe kwamanje ngesikhathi sokunanza usuku lwamaqhawe. Omunye wabasola lindlela ilizwe elimi ngayo ngumnumzana iPitule Maphosa, isikhulumeli sebandla leZaphu, yena othi amaqhawe eZimbabwe afela ize.
Le iZimbabwe siyibona namhlanje iyasethusa ikakhulu njengabantu bezaphu abalwela leli lizwe maqhawe wonke afayo elwela leli lizwe abantu abafela into engekhoyo.
Unobhala webandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi kuyadanisa ukuba uhulumende kaMnangagwa usebhadala amakhiwa imali yomhlabathi wona oyinjongo enkulu yempi yenkululeko.
Laba abalalayo nxa bengavuka bengethuka kakhulu ukuthi kambe yikho sibili lokho esahamba sakulwela, ngoba amaqhawe ahamba alwela ukuthi umhlaba ube sezandleni zabantu. Namhlanje uhulumeni kaEmerson Mnangagwa uthatha imali engange 3.5 billion US dollars ethi yena uyinika abalimi abamhlophe akade belamapulazi.
Ingcitshi ecubulunga yezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthe intsha kumele icabangisise kabanzi ngelanga leli.
Leli langa lisikhumbuza ukuthi ilizwe lethu lathola inkululeko ngendlela enzima. Phezu kwakho konke kusikhumbuza isifutha sokuthanda ilizwe kwabanye abasaphilayo labanye abangasekho, okusenza njalo ukuthi uma thina sizikhangela kathesi njengentsha yaseZimbabwe kufuze sizibuze ukuthi silesifutha yini esasilalabo esibakhumbula namuhla.
Osakhulayo umnumzana Munathe Mduta uthi kuqakathekile ukuba abatsha bafunde ekuzinikeleni kwamaqhawe wona ala impi besesengabantwana.
Sithakazelela ilanga elamaqhawe lamaqhawekazi afela inkululeko yeZimbabwe. Amaqhawe lawa bathi beshiya empini yenkululeko bahamba bengamayuthi. So esingakufunda thina njengamayuthi akhathesi ukuthi sibe lesifiso esekubona ilizwe lethu liphumelela.
Ilanga leHeroes Day linanzwa mnyaka yonke ngenyanga kaNcwabakazi kule nkuthazo yokuba uZulu akhumbule abanengi abalelwa uzibuso weZimbabwe. Abanengi elizweni kabasaliqakathekisi kangaka leli langa besithi lisetshenziswa i-ZANU PF ukufihla okubi okwenziwa nguhulumende elizweni uZulu ehawula okunjengenkohlakalo. Abanengi bathi uhulumende kaselaso esineke okumele abe laso esatshengizwa ngamaqhawe alwela impi yenkululeko. Obona ngokwethulwa kwembiko ebandleni leZANU PF umnumzana Tafazwa Mgwadi uthi indawo ebekwa amaqhawe esizwe eye-National Heroes Acre eseHarare izaqhubeka iqakathekiswa lanxa amanye amaqhawe anjengomnumzana Robert Mgabe engabekwanga khona. Lokhu akwehlisi isithunzi sokuba liqhawe kwabo. Nanku kulamanye amaqhawe aphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe kodwa akhetha ukubekwa kwezinye indawo ezingasizwe Heroes Acre abafana lomculi owayelodumu Oliver Mtukudzi labanye. Ngimele isitudio 7 niseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Ukusenjalo abalwa impi yokukhulula eleZimbabwe abangamaqhawe lamaqhawekazi emhlubulweni weMandebeleni baveza imbono yabo ngelanga lokubananza. Iningi labo lithi okwenzakala elizweni kusukela bethatha ilizwe kwabamhlophe kunxele njalo kulihlazo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Zimbabwe lathola inkululeko embusweni wabamhlophe ababencindezela abensundu ngomnyaka ka-1980 ngemva kwempi eyakhokhelwa ngamabutho awebandla lezaphu aweZipra lelezanu elezanla. Kodwa abezaphu bathi lokhe ilizwe balithatha kwabamhlophe umbuso okhona ubaphethe ngocuku njalo sekulihlazo abakuyela empini. Umgcini sihlalo weZipra Veterans Trust umnumzana Benny Ncube uthi osokusenzakala elizweni ayisikho abakuyela empini.
Abakwanisi ukuthi bebe lokukwanisa ukuthi bethengele imuli zabo akade befisa ukuthi bebathengele zona. Njalo ngaleli langa lalamuhla okubahluphayo ikakhulu abantu bezimbabwe ukuthi nxa sikhangele kulokuhlukunyezwa esikuzwayo ukuthi kuyenzakala ikakhulu ebantwini abangomama besifazana labantwana. Okuyikho okusikhathazayo ukuthi kanti uzibuse sasidingela obana, sasidingela abantwana bethu, sasidingela umama ukuthi labo bezizwe bengabantu abakhululekileyo.
Omunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Benny Moyo uvumelane loNcube ethi abalwelanga ukuhlukunyezwa kwabantu inkohlakalo lobubi bonke obenzakala elizweni okwamanje.
Amaqhawe awulwelanga izizalwane zeZimbabwe ziye ezibhedlela ezingelamithi. Sasilwela ukuba sithole inhlalakahle, hayi i-corruption esiyibona lapha.
Unkosikazi Thoriso Phiri ngomunye wamaqhawekazi awaya empini yenake uthi ilanga lalamuhla liqakathekile libakhumbuza abanye babo abasala egangeni kuthi izihlobo zabo lokho ezingazi ukuthi bakuphi.
Kule second government ayisinanzi ukuthi kulamazipa. And the history ephumayo ayiseyiyo lethi nesiyazi. Sicela ukuthi kube le history ezwakalayo ngoba salwa impi okufana nayo.
Abalwa impi bekuviyo lezipra bonke bakhuluma ngazwilinye bethi bayabandlululwa kukho konke okwenzakala ezweni njalo uhulumende wakuqala lalo okhona manje ngabahloniphi kugcina kudala ukuba ilanga lalamhlanje liphele isisindo njalo lokuphuma kumabonakude emisakazweni kungamanga okunye kuyababandlulula. Ekhuluma lamhlanje kumabonakude ngesikhathi kunanzwa ilanga lamaqhawe, umongameli Emmerson Qambu Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuba babambane njalo uhulumende uphakathi kokuqala ukwakha izithombe zalabo abaphatheka empini yendulo leyokuthatha ilizwe kwabamhlophe, ukubhala imbali yokukhulula ilizwe kanye lokupha amabizo kuzakhiwo lemigwaqo ngemizamo yokunanza ilanga lamaqhawe. Ngimele Studio 7 ngiwo Bulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Live Talk namhlanje siqhubeka sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Kodwa likhumbule alenelisi ukungena kulolu hlelo ngoba sisebenzela emakhaya ngenxa yegcizane leli. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ele China selefakele izizalwane zeMelika ezilithumi lanye 11 izijeziso zenotho ezigoqela amalunga edale le-Senate. Athi uSenator Ted Cruz lo Marco Rubio liphindisela ukufakelwa izijeziso ezifanayo kweziphathamandla zalelo lizwe leze-Hong Kong. Ngemva kokuba inkulumo zokuphuma le mali okumele ihlenge uZulu weMelika zehlule phakathi kwamalunga edale lephalamende elizweni leli, umongameli Donald Trump ugcine esayina isiqondiso ngomgqibelo sokukhishwa kwemali yokuncedisa kusimo sezomnotho oqhubeka uwonakala ngamandla ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Lokhu kusolwe ngamalunga alelidale amabandla wonke awama-Democrats lawe lakhe elama-Republicans. Ibhanga lamazwe womhlaba ele-World Bank libika ukuba kulezigidi ezingabalikhulu zabantu bakwele Ethiopia abalakho ukubhekana lendlala embi njengoba udubo lobuyanga soluhlasele kakubi kulelo lizwe ngenxa yomonakalo odalwe ukuqhamuka kwe-COVID-19 kwezomnotho kulelo lizwe. Sizicilwa lapha ezivela kwamanye amazwe, linami uMikeobe.
Abalwela amalungelo amantombazana labesifazana bathi uhlelo lwe-COVID-19 lockdown eZimbabwe soludala inhlupho kunhlelo zokufundisa amalunga ngamalungelo abo ukuze bafinyelele lula okudingakalayo empilweni zabo okufana lezembatho zokugcika lapho sesikhathini. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngocweleyo.
Obona ngemisebenzi kunhlanganiso lwelamalungelo amantombazane eKatswe Sisterhood, unkosazana Deborah Mwatse uthi umumo lo ubangela ukuba iningi lehluleke ukuthola uncedo kwezempilakahle ukugoqela ukuhlela lokuhlelwa kwemoli ukuzivikela kugcikwane lengculaza ele-HIV/AIDS lokunye. Unkosazana Zanele Maseko osebenzelana labasakhulayo kudolobha lakoBulawayo uthi umumo wama-lockdown wenza abesifazane baswele le ndlela yokuzinakekela ngayo njengoba bengesenelisi ukuya hoda abakuthengisayo phandle kwelizwe.
Kuba being a Zimbabwe, the sanitary way is very expensive and it's actually affecting the reproductive system from our running by Sona Sevenza, Amayama Minza, Amalembu. People are going to Natura for next year by Kalkin.
Uti or Gutinagada, Yuba Gupunya, the Nizamo, Yogutoli Samantombazana, Lavisfazana, is the Emba Travers Seventy Silo, Lapo of a Lande that is a mass sanitary way.
Make sure they keep them for free. Lana, a man, non disposable, our chair, and give away, especially gold, and the abandon of the school to use them.
Amalunga etalele parlamenti ambalwa aqoqela unkosikazi Priscilla Misiairambwi Mushonga sebelesikhathi esithi bekhankasela ukuba amantombazana lezifundi batholiswe isanitary wear kungelambatalo. Unkosazana Nontobeko Dube osebenza lamantombazana phansi kohlelo lwesimba nehutano emkuza lasemzingwane uthi kuphathisa kakhulu lokhu besebenzelana kakuhle lamantombazana kulezi ndawo. Uthi khathesi konke lokhu sokumile kuthi abantwana abanenganje bengelasizo okungabangenisa engozini ngoba into eqhakathekileyo iyikuvikela impila kahle yabo kuzifo ezijiyeneyo lokuzithwala bengazimiselanga.
Information going on is sexual and reproductive health and rights kuyinto nje esilelayo phakathi kwe-age group yona le esikhuluma ngayo. Ngenxa yokuthi isikhathi esiningi nxa singekhaya into engakhulunywayo xa sifika esikolo futhi into eyesabekayo.
Ingcishi zithi abesifazana lamantombazana edlula amakhulu amane 400 balahlekelwa ngumphefumulo nsuku zonke edabeni oluphathelane lokwalamisa kuhle imuli lempilakahle yabesifazana emkhoneni wase-Sub-Saharan Africa. Njalo ukusilela kokulinganiswa kwamathuba kwabesifazana labesilisa kubangela ukuqonga kwendaba zamantombazana azithwala engazimiselanga. Uhulumende wabumba ihlanganiso ye-National Family Planning Council waphinda wabeka imithethondaba eyama-victim friendly courts lasemahofisini amapolisa kunkamba ezijiyeneyo zonke bejongeke ukuvikela abesifazana ikakhulu amantombazana lapho behlukunyeziwe loba ukudlwengulwa. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ngu-VOA Ndebele naku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangene lequla leziphathamandla zikahulumende weSouth Africa elithunywe ngumongameli walelo lizwe uMnumzana Cyril Ramaphosa ukuzohlolisisa ukuthi kungabe kulokwephulwa kwelungelo loluntu eZimbabwe. Lokhu kwethulwe ngumnumzana Nick Mangwana isiphathamandla sikahulumende kugatsha olubona ngokwethulwa kwembiko. Abakuqula leli ngonkosikazi Baleka Mbete, Sydney Mofumati, Longwakho Ramathodle njalo bakhangelelwe ukuhlangana lamabandla aphikiswayo labalwela ilungelo loluntu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Siyabona ke ukuthi ke laba abantu abathumele, yebo umsebenzi nje wabo yikuthi beyobona isimo bebuye ke sebencoma kupresident uCyril Ramaphosa ukuthi kuzohamba kanjani. Kodwa ke uMnangagwa engumnangagwa akulindelekile ulutho olutheni azolwenza ngakho lokhu ngoba uma silandele izinkulumo zaba bezano PF azithembisi ukuthi izinkulumo ezivumayo ukuthi akhona amalungelo abantu ahlukunyezwayo yigovernment yabo. Asilindelanga ke okutheni kuye uMnangagwa ngoba siyamuzwa ukuthi uyathikisana nokuthi abantu bahlukunyezwa.
Khona ngapho kwele South Africa siyabona ukuthi kulabanye abakhankasela ukuthi kube nokuthula kwele Zimbabwe. Singathi indaba leyo ibhahile yini?
Okwamanje lilodwa kuphela iqembu kumaqembu aphikisayo akhuluma ngento yeZimbabwe. Amanye wonke athule. Singabala nje kuwa amaqembu amakhulu aphikisayo iDA, iIFP, awakaphawuli, awakaphumeli egcekeni ukuthi sizwe ukuthi bona bathini. EFF esiphumele obala njalo nje iyakhuluma ngamagama aqinileyo ukuthi sokuyisikhathi sokuthi kube khona okwenziwayo ngohulumeni weZANU-PF. Kube ke nezinhlangano lezi ezemphakathi esingathi thina ama civil organization, kodwa ke kumaqembu epolitiki cha awakhulumi nje ayithulela ngathi akwenzeki lutho eZimbabwe.
Kuyikuthi iqula leli lingahlangana labalwela ilungelo loluntu lamabandla aphikisayo.
Njengibani vele nje abantu bebasola, akukho lutho olutheni ngaphandle kokuthi bangabuya nezincomo. Izincomo lezo mhlawumbe futhi ezingenza ukuthi sibone uCyril ezuchairperson we-African Union. Kungela lutho futhi olutheni lwenzayo, ngoba phela vele laba bantu iZANU siyayazi ukuthi isebenza kanjani. Isengafika ibavala imlomo, begcine bengenzanga lokhu abantu abalindele ukuthi kwenziwe.
Lowo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa. Iqembu lomdlalo kakhilikithi emlimela ilizwe leAfghanistan libikwa selingasabuyi ukuzodlala kweleZimbabwe njengalokhu obekuhleliwe kungenxa yokuqansa kwenani lababanjwa belegcikwane leCOVID-19 elizweni. Intatheli zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumi senhlanganiso yeZimbabwe Cricket uDarlington Majonga uthi uhulumende walile ukubapha imvumo yokuba badlale leqembu leAfghanistan ngoba inani labantu asebetholakale belomkhuhlane weCOVID-19 liqhubekela phambili lokhu liqansa mihla ngemihla.
Tayibe neshubiro yekuthi
besilesifiso sokuthi sidlale njalo umdlalo wecricket elizweni. Ngikhuluma kanje amalungiselelo okuthi sidlale leqembu leAfghanistan sesiwamisile. Lokhu kungenxa yokumemetheka kogubhane lweCOVID-19 elizweni lethu. Lokhu kwenze njalo uhulumende engezelele indlela ezikhangelelane lokuvukela abantu.
Iqembu leZimbabwe bekumele lincikelane leAfghanistan kumidlalo emihlanu yohlobo lwe-2020 kusukela mhla zingamashumi amabili lambili kunyanga kaNcwabakazi. UMajonga uthi ukungabi khona kwale midlalo kutsho ukuba umkhuhlane weCOVID-19 usuphuthise iqembu leZimbabwe ukudlala lamaqembu alisele Ireland, Australia, India kanye lalo ile Afghanistan.
Tayike takumbira hulumende kuti itibume.
Sasicele kuhulumende ukubana asivumele ukuthi sidlale le midlalo njengoba sasithembise ukwenza konke okukhuthazwayo ukubana ugubhane lo COVID-19 lungamemetheki. Uhulumende wathi akweneliseki njengoba amaqembu emidlalo avela kwamanye amazwe engavunyelwa ukungena elizweni lethu njengeyinye yendlela yokuvukela ukumemetheka kweCOVID-19.
UMajonga uqhubekele phambili wathi abadlali bazaqhubekela phambili bezilolonga bengakibo, njalo kungenzeka iqembu leZimbabwe liyedlala elizweni lePakistan ngenyanga kaMfumfu nxa isimo singaba ngcono. Umkhuhlane weCOVID-19 usohlasele abantu abedlula izigidi ezingamashumi amabili selokhu uqhamuke kupheleni kwanyakenye elizweni laseChina, njalo usubulele abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa emhlabeni jikelele. KweleZimbabwe kulabantu abedlula umane ezini abatholakale belomkhuhlane weCOVID-19 njalo sekufika abantu abedlula ikhulu. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanje.
Dr. Ngakazi, hello. Yebo, Dr. How can I help you? We are good enough.
ngakehlukani yesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela sebezenkulungwane phosa yezinhlanu 4649 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Ingcwethi zezempila kahle zesithi ukusilela kolwazi ebantwini ngengozi yegcikwane leli yikho sokubangela ukuqansa kwaleli nani. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.